Siyabonga Gibbs Dube. Siyalambulela emsakazweni we Studio 7 omgqibelo mhla ka 13 Nhlolanja 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Alingali tshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu igama lami nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izakhamizi zesigaba seMathepelelen North zicela uhulumende ukuthi aziphathise masinyane nje ngoba indlala isibhakile kulumango.
Uzakhangela ungasuka kobolambo uze uyobamba iwangi, akula lutho olusemasimini khonapha.
Akusasa lilanga lothando le Valentine's Day silengxoxo ngaleli langa.
Yeah, well abantu balelungelo lokukhuluma imbono yabo because we can't deal ngabantu.
Izakhamizi zedolobho le Victoria Falls zikhala ngentengo yezitanda zokwakha izindlu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Izakhamizi zesigaba seMathepelelen North zicela uhulumende ukuthi aziphathise ngesiphangiphangi ngoba indlala isibhahile kulumango. Izakhamizi lezi zithi indlala isifike kusibanga esibi kakhulu, ngakho ke zicela uhulumende aphange aziphathise. Sixoxele sakhamuzi sedede umnumzana Stanley Torima ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Indlala inkulu kakhulu ukhuluma iqiniso Chris. I think ya uhulumende kumele enze something at the soonest, otherwise we are sitting on a time bomb. Uyabona abantwana, uyabona ngokuhamba kwabo esikolo abasahambi njengolokuyana isikhathi sikujayela. Abantwana nxa besuthi ukuthi bayahamba ngomvulo kuyofika ngolwesihlanu behamba every day esikolo. These days umntwana uyakutshela ukuthi ikhanda lami libuhlungu, lokhu kubuhlungu, indlala yenzisa konke khonokuya.
Manje nxa ukhangele wena ikakhulu khona ngapho endaweni zabo Victoria Falls labo wange baphila njani abantu, baphila ngani?
Uyazi ukuthi ukhuluma iqiniso ngokokuthi bayaphila ngokuthi kulama non-governmental organizations anjengo World Vision. Yibo ngesinye isikhathi bayasebenzisa ezinye iindlela zokunceda labana abanye abantu abalupheleyo, nabanye abangela izeni amanzi izeni wona wokunatha nje sini. Yiyo indlela abaphila ngayo because uzakhangela ungasuka kobolambo uze uyobamba iwangi, akula lutho olusemasimini khonapha. Ungafika ungasuka ewangi usiyothi komathethi umumbi uyachakaza ujust some 70 kilometers kusuka eground. So uyala ukuthi akunzima okuzwayo.
Ye, umbuzo wami ngothi wena baphila njani abantu asithi bavuke lamhlanje ekuseni lisiye tshoni ilanga kuvuka elinye, babe bephile ngani?
Uyabona ukuthi njengakathesi kunzima. I can't tell ukuthi bayaphila njani whether ukuthi bayanathe amanzi because la even wona umunyi wona ngokwawo kathesi vele mulutshwani eziyindawo kawukho.
Lo ke ngumnumzana Stanley Torima, isakhamuzi sedede esigabeni seMathepelelen North obekhuluma ecingweni leStudio 7 eseVictoria Falls. Ukusasa lilanga lothando ele St. Valentine's Day. Leli langa linanzwa ngabantu abamazwe achiyeneyo minyaka yonke mhla ka 14 Nhlolanja. Lo umnyaka njengoba uthiwa ngesilungu leap year kutsho ukuthi amantombazana yiwo amele athengele amajaha iziphiwo kumbe khona ukuwaqoma nxa uthando lungakalumathi. Ukuhlaziya leli langa uPraxedis Jeremiah Studio 7 uxoxele uCounselor Mpokiseng Sibanda oyinkayi okhuthaza ukuthi laloba bunzima bukhona abantu kabazame ukulondoloza uthando ngaleli langa.
Abantu abathandanayo kumele izikhathi zizonke babe ngabantu abalothando olucacileyo olunakho kumzela omunye wakhe elumnakekelayo, ngoba abantu abathandanayo bamelanga bahlukuluzane. Abamelanga babe ngabantu lokuthi baze bafike ekuthini behlulane ekukhulumisaneni, baze bafike ekuthini bazaqiniseke ngenengozini yokuthi babulalane.
Ukhuthazani ngakho ke ukuthi abantu benzeni ngalezi sikhathi zobunzima kunje ukuze uthando lulondolozwe ezimulini kanye laselizweni lonke.
Mina engikhuthazayo ukuthi ngoba siphakathi kokunzima noma siphakathi kwendlala, ngicakathekisa ukuthi abantu zabathi lowo abelokunzima bahlale phansi bakhulumisane omunye nomunye njengomuntu nomyeni wakhe. Bazisisane njalo ukuzehlisa kuqakathekile vele empilweni nezono bevele kuqakathekile ukuthi umuntu kwazehlise omunye nomunye ukwenzela ukuthi impilo yethu ibe ngcono. Njalo naye umyeni wami ma etholile kangenzele atshengise uthando lwakhe, lami ngingenzele kahle ngitshengise uthando ukuze lemuli yethu khule kuhle. Ngoba nxa kungelathando phakathi kemuli imuli kayithokoze. Njalo abantu abethu bakhula benokuzwakuzwa ngokho kufanele sikwenzeke nxa sihlala sisima kuthi kwenza abantwana bathi ithithi kuvele kuphilwa njalo. Uzabona labo loba sebezala sebetshengisa ukudlala besile ukuthi mina ngikwabo kuyathi ngumama esonzakhona kufanele sikwenzayo.
Alo-ke bekungukhansila Mpoki Sengisibanda oyinkayi ekhuthaza uthando ezimulini kungxoxo ayenzelo Praxedis Jeremiah Studio 7. Izakhamizi zedolobho le-Victoria Falls zikhala ngentengo yezitanda zokwakha izindlu. Leli dolobho lilohlupho lozindlu okubangele ukuthi umanisipala aqale ukuthengisela uZulu izitanda ezokwakha izindlu zabanengi ama-high density kunye lezabalutshwana ama-low density. Sixoxe lo-Councillor Etias Mambume ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Yeah, well, abantu balelungelo lokukhuluma imbono yabo because i-council ngiyabantu. But thina imbadalo esifelayo kuba dali imbadalo eyabi approve budget yethu. And ungazama ukucompare ama-charges ethu as a council with other councils in Zimbabwe, uzathola ukuthi khona we are actually cheaper than other cities.
Ama-stand la angaphi njalo abiza malini intengo yakhona?
Kutholakala ama-stands awe high density, ama-stands awe low, ama-stands awe medium density. So ama-stands ikakhulu akhanya esinda abantu in terms of intengo yangkhona, ama-stands aku-low density.
Ayenza malini?
I-council ikhangelele $10 per square meter and ngokubona kwami through in ama-budget consultations esayenzayo, abantu kumbe abamela abantu bavuma ukuthi $10 for i-low density yi-price e-reasonable kakhulu.
I-high density ke?
I-high density we are looking at a price of $7 per square meter.
I-stand esingakha indlu i-4-roomed singayenza malini?
I-stand esingakhwana i-4-roomed house singakhwana e-stand esile-size engange-200 square meters. So if you do your mathematics konapo uzathola ukuthi 200 times let's say $7. We are looking at 1,400. Singakafaka amanye ama charges and other ancillary charges that come masinika umuntu iland.
Lo ngu-Councillor Etias Mambume owedolobho le-Victoria Falls obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le e-Victoria Falls. Abasakhulayo abavela eKhezi emangweni wakonhlupho sebesungule uhlelo lokuphathisa izikolo kulumango oluthiwa Hlupho Development Project. Sebephathise izikolo eziningi kakhulu kulumango osokwenze amatitshala labantwana bezikolo bafunde bekhululekile njalo bezinzile. Sixoxe lomnumzana Edwin Mlilo omunye wabasungula lolu hlelo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
I-project leyi sabona isikolo sakhethi ukuthi laphana akula secondary, i-secondary yakhona ayikho developed njalo amatitsha kahlali kiyo. Sasesikhuluma ukuthi singabantwana esafunda khona lapho sasesihlangana sakhuluma ukuthi ngcono sizame ukuthi sivuse i-secondary yethu.
Okwamanje selincede kanganani?
Okay, okwamanje ngithi saqala nge-project yakuqala eyahamba kahle kakhulu yajabulisa abazali. Namanje masifika ekhaya abazali bajabula kakhulu ngoba sayenza i-prize giving, sanikeza abantwana sasi labantwana sinika abantwana ama prizes ukuthi opasileyo lo smart into ezinjalo bathola ama prizes amahle kakhulu sase silandela kulama class amabili laphana esikolweni ngalandzelela i secondary le la is form 1 to form 4 kodwa kulama class amabili sase siyipenda isikolo lesana ukuthi sibukeke ngcono sithe siqeda ukuspenda la lapho abadala lakho bajabula kakhulu sase sifuna ukuthi kusho ukuthi abadala into le bayithanda then sase sithi ngcono sike siba siyakhele isikolo i cottage ngoba isikolo lesa asila cottage then sase siyakha i 5 bedroom ye cottage baqeda si ipendiwe nje ngikhuluma ngo-December ipendwa isiphelile manje ama-teacher asehlala kiyo manje
ye ngaphandle kwenhlupho school ezinye izikolo ezincedayo ukuthiwa kuyini
okay kutsho ukuthi kulenye iproject engiyenza nalofo wethu use UK kuthiwa i K and Bones Foundation sesincede izikolo ezingu-6 ezingu-4 zisekezi khona lapha eduze lalapha engikhulele khona kuthiwa inhlupho primary ulandele ilingwe primary kuze iBD primary lenyashonge primary kube sisiza la isecondary nale kusho ukuthi sabona ukuthi abantwana badlala ibhora behlupheka abanye bengagqokanga impahla ezikahle ezibhora nesabathengela amakhithi kusukela enyaweni izicathulo zebhora lamasokisi lamakhithi okugqoka abasponsor
Lo-ke ngumnumzana Edwin Mlilo oyinhlanganiso yenhlupho development project obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Dublin kwele Ireland.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la kushortwave 4930-12080 la ku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Okwamanje ke sengilichiya ezandleni zikasithandekile emhlanga esethulela uhlelo lwethu lwendaba eziphathelane labesifazane.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami usithandekile emhlanga. Lamhla sixoxa lo nkosazana Sethukani Sibanda ohlala emakhandeni kobulawayo ukuze asichathisele okuningi okubhekane labomama. Siyakwamukela kuhlelo.
Hayi, ngiyabonga. Ngiyenze ama researches amaningi ngikhangela omama. Omama basithwa ukuthi obaba kabasebenzi. Ezikhathini eziningi kusebenza omama. Isiyakwamuzungu baba njalo kungaso kusebenza umama lo thando liyashwelakela endlini. Ngizavuka ngiye emsebenzini nxa ngithi ngivele emsebenzini. Ngithola amagetsi sephelile. Uba buhlezi khona phana ngiza kuzubuhle ngokuthi kathe sothi ngithi ngeke ngeba simlilo ngithola lenkoni zangu khona kaziko ngidiniwa ngivele emsebenzini akulankuni amagetsi sephelile sewile sokumele ngihambe ngiyedinga inkuni zangu khona ngizazidinga ngaphi kobulawayo kusedolobheni la sokumele ngithale nzima kakhulu even umama ongasebenziyo kathe sikunje wonke umntwana yabe khangele wena izikulu fisi asisakwanisi ngitho lokuthi ubhadalele abantwana abathatha isikhulu fisi yezikolo abaxotshwa bekotshwa kunjalo kubuya ama-debt collectors afuna afaka futhi enye into bani imali yabo futhi khonapho ungathithithi sengithole egumbe kuyi $30 ekela ngiyebhadala so ama-debt collectors sekube kukhupha i-$14 yabo usubhadele emalini vele kuyabe kufanisa ubhadalanga so sithwele nzima vele akuholwa eZimbabwe lanxa usebenzi
ke sibuyele laphana elikhulume khona ngokuswelakala kwamagetsi kanye lenkuni luhlupho oluvamileyo yini lolo
kathesi-ke amagetsi kasacitshacitshwa kangako but i-cash power isithwalise nzima ngoba kathesi kunje imali kayikho sokumele ngiyethenga amagetsi ngingathenga amagetsi lawana angisa ayini akusela mntu ayinayo unga-ayini amagetsi angikhona aphela akusela mafriji ungalayithi ifriji amagetsi angikhona ayaphela vela akusela mama okhanye esimathi njengakudala ngoba kathesi kunje awusapheki inkobe awusapheki lude awusapheki ezinye izinto lezane eziqinileyo lokudla kwangikhona sesisivukudla okungavuthisisanga lesithola sangkhona sesidlisa lesingavuthisisanga ngoba ungafuna ukuthi upheke izinto zokuthi ngidle sibiling colis awusele amagesi aya usewile amagesi sithala nzima futhi le mali yangikhona yabungelayo icash yokuthi uyethenga amanye silve eziningi sihlezi emnyameni
amanzi-ke umuntu yabengabhadalanga waqedisa isikwelede kukhansili
amanzi ayavalwa sibili njengalasa emzini wakuthi emakhandeni izibhorane azisekho asilazibhorane so kuyabe kumele uyecela emalayinini kunobunzima obukhona sibili kunangumama
laphana likhuluma ngalaba abahamba bethonisa izikwelede ama-debt collectors nxa umntwana engabhadalanga kafundi yini
but izikwelede ziyabuya ama-debt collectors abuya yokufunda iyafunda sibili but isikwelede sangikhona siyabe silokhu sigenerata sisiya phambili ngoba oyivini ungazi ubhadale anti ama-debt collectors laba befuna imali yabo isikolo laso sifuna imali yabo so kuyabe sekunganisimbazwa kusatheli kunakho kokuqeda lo moya wokuthi ubhadale
nxa lisithi abanye omama abanye bayasebenza kukanti obaba bengasebenzi kungabe kubangelwa yikuyini lokho
ye nxa ngikhuluma ngokusebenza ngitho ukuthi omama even ukuhamba uthi uyathengisa nje ukusebenza even ukuhamba uthi uyaklina endlini yomuntu ikusebenza but obaba imisebenzi yabo inlutshwa kukalutshwana ukuthi ubaba ahambe ethengisa kukalutshwana ukuthi ubaba ahambe esebenzeaye eklina endlini yomnikazi ama-sectary avala kube sokusiba lobunzima obukhulu khonapho ukuthi umama nxa esebenza ubaba engasebenzi luhlupho olukhulu uyasinishela lokuthi thi umntwana kalabhuku ngoba ukwazi ukuthi vela kalamali anti ubaba usine ephonge uzonda lezinto ezincane ezingaqondakaliyo nje esine zonda ukuthi umntu angaphonge ubuya angathi ekuhle ubona ngani kumbe nyakazwanga ukuthi yebo ubaba sezitshela ukuthi ho ngoba yena nguyosebenzayo yikho sesithi yebo mina ngikhona even ungabuye ucela something ungathi hhayi lokho akukho abe sezonda khokhona ukuthi why wena uthe khona akukho ungazange undtsheli ngoba wena ngosebenzayo uyabe sephonge uhlala lanxa likhona kusela ngxoxo ekhona njengokuba ngawe uyasebenza yet nxa uba besebenza nti even angake aphume abuye lokuyi-$50 uzabona mhlanokho labantwana uyabekhuza kuhle kuhle sibili lawe engane kumnandi khokhona ukuthi ubaba engane uyaku-advise something kodwa nxa engalalutho vela kule-advise akunika yo kuwe kuyabe kukuhlupha ukuthi la nxa ngiyasebenza la nxa ngasebenza ubaba yinhloko yomuza nti lami ngiyabe ngifuna something from ubaba nti but yena engatsho lutho ephonge uhlale ethuli ngenxa yokuthi wena mama ngosebenzayo yena akasebenzi
ikusasa-ke liyibona injani kuyini ebelifuna kwenzakale
kumbe senza ngenisa ezinye izinto ade ngingamelanga ngizingenise ehlelweni anti ukuthi siphile ukuthi thina omama sisukume anti silwise azawazi uhulumende okhona lo sihlukulizekile sisishemu i-situation esibuye yona le khathesi yi-situation esasibuye ngo-08 kwaba lo hulumende okubamba nanti izinto zatshintsha sajabula just for I think it's 3-4 years only. But I guess it's okay to say
sibonge unkosazana sethukani Sibanda ohlala emakhandeni kobulawayo asidibaneni njalo kuhlelo oluphathelane labesifazana ngomgqibelo ozayo lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
siyabonga sithandekile ubelelanga elihle ingoma emnandi this magic moment evela kumnumzana Leroy Gibbons esigqibela uhlelo lwethu lwanamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele ebezikhokhela izakhamuzi zesigaba seMathebeleland North zicela uhulumende ukuthi aziphathise ngoba indlala isibhahile kulumango kusasa ke lilanga lothando ele Valentine's Day sibe lenqoxo ngaleli langa silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje livalelisayo igama ngu Chris Gande lilale.
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vatereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.